kuhle ukuthi babe lamacala abanandelelayo ukuthi asetshenzwe, kodwa okuhle kakhulu yikuba abantu bathutshiswe bavalelwe esitokisini. Ukukhuluma ngabo abantu bengekho esitokisini kakuncedi lutho, akuncedi lutho ukuthi kukhulunywe ngabantu imali zangikhona zingakabuyiselwa lapho ezifanele zibe khona. Ngakho-ke kakwenelanga ukuthi bathwale abantu abangamakhulu ayisithupha abalandela amacala abangabe bephathekile kiwo, okuyabe kwanele ukuthi baye esitokisini labo bantu. Kwakhathesa kukabila lutho.
Lolu gatsha luthi luphatheke kabi ngokwehluleka kwehofisi kamtshutshisi ukutshutshisa amacala alobufakazi, izephu lamthetho zibotshwe zivalelwe.
Ye, kungenzeka ukuthi baqinisile kukhona lokho, yingakho abaningi babethe bona vele kumele kube lamapholisi amatsha awokulwisa inkohlakalo, kube lezinkantolo ezintsha zokulwisa inkohlakalo, kanti njalo kube labatshutshisi abatsha bokulwisa inkohlakalo. Nga ungasakwenzanga khona lokho kusho ukuthi ukuzasebenza ngento endala. Siyakwazi ukuthi abatshutshisi bakithi abaphezulu kabathembakalanga, amapholisi aphezulu kabathembakalanga, kube sokusiba nzima ukuthi ungajulisa amacala enkohlakalo endaweni enjengayona leyo. Kungenzeka njalo labo bayakhuluma nje kuphela, mhlawumbe balandelela amacala abantu abanye abathile abangabe belecala lezopolitiki basike kuletha kuyo ukuthi inkohlakalo. Kodwa-ke asikwazi ukuthi kume kanjani. Okudingakalayo ukuthi kumiswe into ezasebenzela abantu beZimbabwe, kwenziwe ugatsha olutsha lokulandelela lokutshutshisa amacala enkohlakalo.
Ngokwethula limbiko i-Anti-Corruption Commission ingaba izama ukuxwayisa izephu lamthetho ezikuhulumende yini, kumbe izama ukutshengisa abantu lapha ukuthi kukhona ekwenzayo ngenkohlakalo?
Ye, ngicabanga ukuthi okukhulu bazama ukuveza ukuthi kukhona abakwenzayo njengogatsha olwisa inkohlakalo. Angikwazi ukuthi uZulu uzayithenga yini leyo, uzayamukela yini into yokuthi kuthiwe kulabantu abasalandelelwa ukuthi bangaba namacala. UZulu into ayifuna ukuyizwa yikuthi nanguyani ubani obotshiwe esetshutshisiwe sengenile esitokisini 50 years, 100 years, imali ayeyitshontshile siyithethwe, sisakhe izikolo lezibhedlela nemigwaqo, hhayi nje ukukhuluma ngabo bantu. Kanti-ke futhi ukukhuluma usazisa labo abasezihlalweni phezulu, kungaba kuhle lakho ma ngabe beza kubona usebenza ngakusasa ukuthi hayi ungeba uyabotshwa, ungeba uyangena esitokisini uhamba amakhiwa aphoselwe thatshati. Kodwa kwakhathesa ngibona ukuthi ukhona umuntu osalwesabayo ugatsha lokulwisa inkohlakalo, ngoba kakukabi lo muntu lo yedwa osetshutshiswe ngaphansi kwalo owaya esitokisini.
UMongameli Mnangagwa laye kunsukwana ezedluleyo uke wachothoza ihofisi kamtshutshisi esithi iyehluleka ukuwaphatha kuhle amacala enkohlakalo. Uthe amacala alobufakazi izephu lamthetho ziyabotshwa nje ubone sezikhululiwe umuntu engagwetshwanga. Uthini ngalokho?
Ngumngani wakhe yena lwalo ophethe ugatsha lwabatshutshisi, ungakhohlwa ukuthi ngendlela okungakhona kwakungafanelanga ukuthi kungene yena. Kwakukhona abantu abahlakaniphile abazomthetho kakhulu okwedlula yena, kodwa kwamangalisa ilizwe sekuphunywa layo sekuthiwa nguyo ophatha i-NPA, kodwa khona ehlulekile ukuthi abe nguyo ongunumber one kulaba ababekhangelele ukuthi bangaba yibo abaphatha ugatsha lwabatshutshisi. Ngakho-ke nxa uthethe umngani wamfaka phezulu lapho angafakanga khona, kuthi nxa sesehluleka usumangala lawo engathi yinto kade ungayazi. Ngokubona kwami vele kabafuni abatshutshisi abazalandelela amacala wonke.